igama ngumfundisi Daryl Gurajena, ngikhonza Fortress of Faith Tabernacle ngilapha eBrooklyn, New York. Ngize eMelika umnyaka ka-1998 ngoJulayi. Bengilokho ngihlala lapha eBrooklyn, New York, ngikhonza eFortress of Faith Tabernacle.
Uze lapha usungumfundisi vele kumbe ufundele ubufundisi usolapha yini?
Ngize lapha sengingumfundisi. Ngifundele ubufundisi eHarare, ecollege beseGlenora ngalezo nsuku. Kodwa khathesi isiseHatfield, ithwa yiPan African Bible Institute eseHarare.
Uze lapha nje kwabakhuluma ulimi lwesiNgisi. Uchumayela ngesiNgisi kumbe ngesiNdebele?
Ngichumayela ngesiNgisi ngoba abazalwana abaningi esikhonza labo ngabalapha eMelika, abanye ngabantu abamnyama abalapha e-America ababizwa bethwa ngama-African Americans. Kodwa silabazalwana abalutshwane abavela eZimbabwe abakhuluma isiNdebele, abanye bakhuluma isiShona. Ma kungaba nemfa siyahlangana sihlabela ngezesishona langesesiNdebele, siyichumayela ngesiNdebele nangesishona.
Ngizwa kuthiwa selabumba umanyano kumbe lawe sowangena kumanyano lowo olomhlangano omkhulu. Ungasichasisela ngawo umanyano lowo kanye lomhlangano wangkhona okhona ngapho ngase-New York?
Umhlangano ubizwa kuthiwa yi-CFI, Christian International Fellowship. Mina ngijoyine sokule minyaka emibili yimemba yalo mhlangano. Umhlangano okhulu sibili ngoba kubuthana abantu nge-Labor Day weekend eyenzakala beginning of September. Ku-Labor Day weekend abantu abaseZimbabwe bayabuthana bevela kuwo wonke ama-states. Abanye babuya bevela eZimbabwe, abanye bavela eCanada, e-UK, bezobuthana ukuzokhonza. Njalo kuyabe kulabantu abakhonza ama-church atshiyeneyo, abanye abe-Methodist, abe-Reformed, abe-Brethren in Christ, ama-Catholics, nama-Pentecostal. Bonke bayahlangana sihlabela ezakithi ekhaya, sikhonza iNkosi kanye.
Ochumayelayo lonyaka ngubani?
Kuyabe kulabachumayela abaningi abatshiyeneyo abavela kuwo wonke ama-states amaningi. Abanye babuya bevela eZimbabwe bechumayela. So kuyabe kungela umchumayelo yedwa. Kuyabe kulabachumayela abaningi ngoba kuyabe kule-conference kulama-service amaningi.
Ungabakhuthazani labo abangakangeni kulumanyano ukuthi ume njani? Unceda ngani sibisibili?
Lumanyano uyabambanisa abantu, uyanceda kakhulu ngoba abazalwane bayabambana kungakhethwa ukubana umuntu ukhuluma isiShona kumbe ukhuluma isiNdebele kumbe ukhonza iKatholiki kumbe ukhonza ngaphi. Bonke abantu bayabuthana nje sibuthanela ukukhonza uNkulunkulu ngoba sonke siyabe sithemba uNkulunkulu. Njalo ngoba sikhashana lasekhaya, ma sihlangana njalo kuyasikhumbuza ekhaya. Njalo kunceda abancane laba abakhulele lapha abangakwazi iculture yethu.
Ngizwa njalo ukuthi abesigodlo sommeli weZimbabwe ngaseMelika bazabe bekhona bencedisa abantu ukuthi babhalise ama-passport.
Ye, bazabe bekhona bevele Washington DC benceda abantu ukubhalisa ama-passport nemibuzo abayabe belayo. Abantu abanye balama-passport awa-expireyo, abanye abasela, abanye batshontshelwa ama-passport, amanye alahleka. So ma bebuya banceda abantu ukuthi bathole ama-passport. So bazenza konke ama-fingerprint lokufila amafomu nokuthatha imbadalo zabantu and then bebe sebehambise ekhaya ukuthi abantu belungise ama-passport.